Indawo ezihlukehlukeneyo ikakhulu amadolobho la angani mancane kulokuncindezelwa lakobulawe ungakhangela lakho kuyenzakala kodwa mbona ngazathi kufuze sifuqene ngamandla ukuze abantu uma kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe abantu bekhululekile so emadorobheni amancane lapha kule suppression yama-voices yabantu ukuthi abakhuluma ngale ndaba thina uhlupho lwethu kakhulu nguyohulumende lokuswelakala kwama resources kodwa kungasukungaki siyangena eGwanda siyangena eplum siyangena endaweni ezihlukeneyo emat north emat south sisiyakhulumisana labantu ngodaba lolo ukwenzela ukuthi abantu bakithi bethole ispace sokutho ukuthi bafuna ukuthi kwenzakaleni nokuthi kuyini akwabehlelayo siza kuyangena konke le nkabazwe egwelu laseqweqa ukwenzela ukuthi izakhamizi zikhulume zikhululekile kuyavuma ukuthi kusetshenzwe kuyesuka khona leso zibere uyefika emtale lemaswingo ukuze abantu bekwanise ukuthi bekhulume ngokwabehlelayo esesikwenzile ngokubhonjwa kwamatshe hayi azaliselwa isikhathi singalunga kade sisibalungisa ama-resources
manje yena uhulumende selokhu wathi udaba lwegugurawundi lulungiswe inkokheli zomdabu kukhona yini osekuke kwayenzakala kumbe ukukhulunywa ngalolu daba
osokwenzakele kubana uhulumende uyabizela izinkokheli zomdabu emahoteleni uyakhuluma emaphepheni kodwa akukho osokuyenziwe nabahlali ezabelweni akakaziniki lazo iinkokheli zomdabu amandla kungena imali yokuthi ziyesebenza lezakhamizi ukhuluma nje emaphepheni ebabizele emahoteleni mayesefuna ukwenza ipolitiki kodwa ukuthi kuthiwe sokulungisa udaba loluyana civil serious akukho okutshengisa ukuthi sokusenzakala.